kumele abantu ukuthi bayithakazelele. Amazwe wonke insuku ezinjengazona lezo bayazithakazelela. Ukuthakazelela kungabe kuyini okwenzakalayo kodwa kakwesuli ukuba yithi kwethu. Kumele sihlale sikhumbule ukuthi savela ngaphi. Kuze labantu abeza ngemva kwethu abantwana bakwazi ukuthi kwake kwaba le ndaba enjengayona leyo.
Nxa sisikhangela lawe phela kungani ezempini lezi uyakwazi ukuthi wangenangena mpijana. So nxa sisikhangela khonokho-ke wena kuzwisa njani enhliziyweni yakho isimo esikhona lamhlanje esabalabo abalwa impi enkululeko?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi bakhona abanye abangazange uthole umvuzo wokuba ngabantu abalwela inkululeko, kwaba ligama nje ukuthi ngahambe empini. Kube sokusiba lalabana abanye abakhona abatholayo lalamhlanje balokhu bethola bazizwa bengamaqhawe ngenxa yokuthi bahlezi kahle. Abanye bayadubeka.
Nxa sikukhangela wena kodwa uzwa njani enhliziyweni yakho sibe?
Mina ngibonga abazali bami, ngibonge lenkosi umlimi omkhulu wakuyo ukuthi yangiphathisa. Loba ngingatholanga lutho kodwa ngazizamela ngama amandla ukuthi ngize ngibe lapho engikhona. Kodwa ngingatsho futhi ukuthi bakhona abanye babe kulesiyana isteji sokuthi loba babengaze bezame njani bengelancedo babengasoze babefike lapho engikhona kumbe lapho kulabanye. Ngitsho ngalokho singakhohlwa ukuthi abantu abahambe empini bayalwela inkululeko. Abanye babevele besuke beqalisa isikolo kodwa bengaqedanga bafika kwenye indawo. So labana abantu abathi bevela le bekwazi ukudubula umbhobho balwa sibile egangeni kodwa kusilela khona kukhona ukuthi bakwazi ukubhala lokuzilela lokuthi badinge imisebenzi kwenye indawo. Nankho abantu beZimbabwe ngabantu abafundileyo. Yikho okwenza ukuthi bakhanye besalele emuva lokuthi baqilibezele nje umhulumende nabanye ababebakhokhela. Kwakusalela khona phana ukuthi kabazange bathole isikhathi esihle sokuthi baphakanyise bazithuthukise.